the din. Kuyisika disendaba ku VOA indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olomukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 Mpalakazi 2022 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kutshengisa amandla lobucoco bepolicy ye government ukuthi hayi sifuna ukuringeja lokuyingeja lama countries afuna ukusebenza ngathi.
Ugqitshwe izolo umhlangano we US Africa Leaders Summit e Washington DC kule inye inkokheli yezwekazi le Africa elakho ukuphindela ekhaya isamba sicele uncedo lwemali.
Let's just work on disbursement so that the ministry can also receive funds as fast as other ministries such as agriculture, transportation, office of the president, cabinet and so forth.
Umphathi ntambo wezemali uSiphakamfundo Mthuli Ncube uthi akasoze ngizelele imali iyabelwe ugatsha lwezempila kahle kubudget yomnyaka ozayo. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elicula umdumo werumba elibizwa ngokuthi Private Boys. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Ugqitshwe izolo umhlangano we US Africa Leaders Summit Washington DC kule inye inkokheli yezwekazi le Africa elakho ukuphindela ekhaya isamba sigcwele uncedo lwemali emangalisayo kulandela umhlangano lo. Kulamanye amazwe anjengele Zimbabwe ongaziwa ukuba azatholani. Ingakabuyeli ekhaya inkokheli yezwekazi le Africa, umgcini sihlalo womanyano we-African Union umongameli Macky Sall wakwele Senegal ucele umongameli Joseph Biden ukuba esule izijezo zenotho ezethiswa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. UBiden utshele inkokheli yezwekazi le-Africa emaphethelweni omhlangano lo ukuba uza kwethekelela izwekazi leli ngomnyaka ozayo njalo uza kwethulela amazwe atshiyeneyo imali yokuqhuba inhlelo eziningi. Lolu kuza kuba lukuhambo lwakhe lwakuqala kuzwekazi le-Africa selokhu wangena esikhundleni sikamongameli. Kukhangelwe ukuba elemelika lizanika amazwe aqhuba ukhetho izigidi ezilikhulu lamathumi ayisithupha lanhlanu zamadola US$165 million. Imali le ngeyokuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. UBiden uthi izwekazi le-Africa kumele lincediswe ngelemelika ukuze amazwe wonke athuthuke ngemfanelo.
We want to work with you on these issues that matter most to our people's lives, and we're looking to increase our collaboration in every area, from rural communities to urban centers to cyberspace to outer space. In addition to our investments, we're also committed to helping African countries assess the financing you need to build sustainable and inclusive economies.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe.
As you've heard, we're putting considerable new resources toward advancing our shared priorities, $55 billion over the next 3 years alone.
Umongameli Macky Sall ongumgcini sihlalo we-African Union ucele uBiden ukuba esule izijezo zenotho ezethiswa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe.
Africa calls for the lifting of sanctions which continue to affect the Zimbabwean people. Zimbabwe has been sanctioned since Mugabe's time, and I think it's time to lift these sanctions.
Umnumzana Munashe Mtutsa okubandla leZANU-PF uthi uSall uyishaye ekhaleni.
Sibone iZimbabwe inxuswa kokuqala ngemva kweminyaka eminingi. Lokhu asikho ukuthi kungaba kube kuphambaniseka, kodwa lokhu kutshengisa amandla lobucoco be policy government ukuthi hayi sifuna ku reengage la kuengage la ma countries afuna ukusebenza lati iAmerica sinanzelele njalo ukuthi Zimbabwe siloku isebenzelana labo China labo Russia lamanye amazwe afuna njengabo India labo Brazil so layo inxa ukuthi isaba ukusalela emuva isifisi puzzle mayigijigijima ukuthi layo ingenise abantu babo ukuthi lawo bekwanise ukusebenza leZimbabwe kodwa thina nxa sokukhangela lokho sithi hayi yinto nje ezikhona nje emhlabeni iZimbabwe yona njengelizwe leseAfrika lokho siqhubekela phambili ngesiqoqoqela sokusebenzela abantu abansundu.
Kodwa umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumele sebandla lezaphu uthi usolo labanye bakhe babanjwa amehlo ngumnangagwa.
Okubalekileyo ukuthi izwekazi leAfrika lo mhlaba wonke jikelele akonanzelele ukuthi izikiwi ezikhokhela ilizwe laseZimbabwe ngabantu abasebenzisa what is called ngesilungu i-deception. Sebe bayenelisile ukudeceive wonke umuntu, especially bonke abasezwekazi le-Africa, including u-AU chairperson yena uMakisol. Badeceive loyo Cyril Ramaphosa wase-South Africa. Wonke umuntu ucabanga ukuthi abakhokhela iZimbabwe yibo abakhuluma iqiniso ukwedlula abantu baseZimbabwe. Umsebenzi wethu mina lawe Gibbs ukuthi sikhulumele abantu baseZimbabwe abancindezelwa ngu-Emmerson Mnangagwa le-ZANU PF. Kubalulekile kakhulu ukuthi sibe yizikhulumele sikhulume iqiniso laziwe izwekazi lonke le-Afrika nomhlaba wonke jikelele.
Akwaziwa ukuba umhlangano omunye ofanayo uzakwenziwa nini, kodwa baningi abantu abakhangelele ukuthi uzaqhutshwa ngemfanelo njalo elemelika lizancedisa kakhulu izwekazi le-Afrika.
Umphathintambo wezemali uSicamfundo Mthuli Ncube uthi akasoze engezelele imali eyabelwe ugatsha lwezempilakahle kubhajethi yomnyaka ozayo ngoba izigidi eziphose zifike amakhulu amahlanu amadola 474 million Zimbabwe dollars laleyo ekhangelelwe ukuvela kwamanye amazwe lenhlanganiso eziphathisayo izigidi eziphezu kwamakhulu amabili zamadola emelika 213 million dollars iyanele ukuba iqhube umsebenzi walolugatsha. UMavis Gama usetholela lolu daba.
Lokhu Ncube ukutsho kulokukhalaza kwabameli bezigaba edale lephalamende befuna angezelele kuleyo ayabela ugatsha lwezempilakahle ukuze ifinyelele kweyabethwa isivumelwano esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika ese-Abuja Declaration ukuthi kumele ingabi phansi kwesilinganiso esilichumi lanhlanu 15% imali etholiswa ingatsha zempilakahle.
Let's just work on disbursement so that the ministry can also receive funds.
Ngasenzeni umsebenzi wokwaba leyo mali ukuze abogatsha lolu bayithole labo ngesiphangiphangi njengokwenzakele kwezokulima, kwezokuhambisa kanye logatsha olwefisi kamongameli lezinye.
Abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezigoqela eyeZimbabwe Democracy Institute lezinye bahlezi bekhala ngokubancane kwemali eyabelwa ugatsha lwezempilakahle. Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eZDI ulandisa kabanzi ngalokho.
Amanesi lamadokotela abala othi benganceda njani abantu kulokuthi abantu behambe besiyasila bahamba besiyabhupha ngoba iMinistry of Health ayiphiwa imali eyenelisayo ukuthi idinge oyikwanisele lokhu izidingeko zabo.
Kwagcizelelwa ngumnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare.
Nakathesi sibhedlela kazila lutho, even impahla zokusebenzisa isibhedlela sesidula kathesi ngoba uhulumende kalasandla esingenisa khonapho. Imikhuhlane yethu siminingi kakhulu elizweni. EZimbabwe baqakathekisa ezamabutho lezi ezokulwa ezempi. Ngayo ukuthi imali leyo abayinika ku-defense iya ku-health, angikholi ukuthi singaba lo dubo esibhedlela.
Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kwaZulu ngokwesisekelo sombuso eye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi okumqoka yikulungisisa isimo elizweni, kulungiswe impahla, ilizwe lithole imali ukuze isikhwama selizwe sihlale sile mali.
Sithi ma sikhuluma njalo sikhankasele ukuthi lalo lalo uthi ngifuna lokhu, sinanzelele ukuthi esiphaleni ikhona leyo mali, singasisalwela umvundla osegangeni esimchabangelayo ukuthi mhlawumbe sizombamba kumbe umakhelwane ngabamba khona ezonika liphisi. So kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi njengelizwe sifake amakhanda ndawonye silungiseni esingathi ngama key enablers.
Lokho okokuthembela ukuthola usizo oluvela kwamanye amazwe njengalokho osekuchiwo nguNcube, uNkosazana Mpambi uthi akusebenzi. Kusenjalo abedale lePhalamende eleNational Assembly bakhangelelwe ukwamukela lolu hlelo lokuhlelwa kwemali kungatsha zikahulumende ekhangelelwe ukusetshenziswa ngomnyaka ozayo i-2023 National Budget kungekho nguquko ezokwenziwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso elwisana lemililo eNgilandi e-Operation Florence namhla iphe isipho sezimota zokucima umlilo ezintathu lokunye okunceda kulo msebenzi kukansili yedolobho lakoBulawayo, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemcimbini wokwamukela izimota lenye impahla yokucisha umlilo baveze injabulo enkulu lokubonga i-Operation Florian ngesipho esikhulu kangaka. Umqondisi we-Operation Florian engumbalisi njalo wabafundela ukucima umlilo eNgilandi, uMnumzana Shepherd Ndlovu, uchaze kabanzi ngesipho sabo kukhansili lemfundiso abayiphe uBulawayo namanye amadolobho.
Sibuye lapha sizotraina ama-firefighters for 2 weeks. Sitraina ama-courses achiyeneyo, core skills for firefighters, sabatraina incident command, fire investigation. Sabadonethela ama-fire engine ama-3, le equipment esetshenziswa ngama-firefighters when they are fighting the fires and yokuziprotekta so that they can fight fire safe.
Umeya wakoBulawayo uCounselor Solomon Mgunu uthi isipho salamuhla sengeze kwezilitshumi izimota abalazo.
Ukusithokosa kakhulu ukuthi isipho lesi wakathe sasibuya ngokuphela koBulawayo sibuye kumadolobho angamakhelwane bethu, ngoba besithwala nzima ukuyabancedisa bengaba lo mlilo kubo Victoria Falls, Gwanda, Wanke, Zishabane, Maswingo. Besithwala nzima njengoba umakhelwane okwamanje sebezagwanisa ukuthi bazimele lapho nxa bengaba nengozi yomlilo.
Ukhansila ka-Ward 19 uNkosikazi Sikhululekile Moyo uthi imali ye-devolution fund sekumele ingasathengi izimota zokucima umlilo kodwa ezilithanga ezifunwa lidolobho ngamehlo abomvu.
Siyabonga kakhulu, njalo yikho sasikhuluma sitshela uminista ukuthi thina i-devolution funds zethu sifisa zisetshenziswe kokunye nothi ama-fire engines, ngoba siyawathola, silabo ubudlelwane obuhle labangane bethu. Nanku sebesiphathela amathathu, imali leyo abayisebenzisayo ngale nge-devolution funds besiyathenga okunye okunjengeyelo equipment.
U-acting director u-administration services kukhansili ye-Plumtree uMnumzana Redeemer Moyo ongene umhlangano walamuhla uthi sebedale ubudlelwano obuhle lekhansili yakoBulawayo le-Operation Florian, njalo abanamitshina eyeneleyo yokucima umlilo.
Okwakathesi esihlangana lakho kakhulu ngokokushotakala kwelo kwe-equipment ye-fire yokuthi abantu abaningi akade be-draft trained to the fire services, they are not as much trained.
Inhlanganiso ye-Operation Florian isiphe eleZimbabwe izimota zokucima umlilo ezingamachumi amane lanye 41, kuthi aphose afike angamachumi amabili 17 aphiwa ikhansili yakoBulawayo lamanye amadolobho kuhlanganisa lezinye impahla zokucima umlilo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla elibusayo kwele South Africa ele-African National Congress libikwa lisebuzimeni obukhulu ngengxabano lokudoniselana okuqhubekela phambili kunkokheli yebandla leli. izolo abenhlanganiso yowake waba ngumongameli walelo lizwe Jacob Zuma Foundation yethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter othi uZuma usemangalele umongameli Cyril Ramaphosa emthethwandaba ngamacala okuthiwa waphatheka kiwo ngesikhathi esesukile kuthiwa waphatheka kiwo abagoqela igqwetha u-advocate Downer. UDowner laye wamangalelwa nguJacob Zuma emethesa icala lokukhipha ingwalo zakhe zokwelatshwa ngceke ngesikhathi lapho uZuma ayesetheswa icala lokwenza izivumelwano sezikhali esasingekho emthethweni. UDowner yena wayengumtshutshisi kumacala ayesetheswa uZuma. Ngomthetho wakwele South Africa noma yisiphi isizalwane sakulelo lizwe silelungelo lokumangalela ukutshutshiswa kwangasese kwalowo esimcabangela ukuba ulecala okumele aliphendule phambi komthethwandaba. Incwadi le ithi uRamaphosa kumele amiswe phambi komthethwandaba waphezulu weJohannesburg High Court mhlaka 19 kuzibandlela 2023. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi sokuqala umhlangano omkhulu weCongress we-African National Congress namhla eJohannesburg. Ocubungula ezombusazwe uMnumzana Msongelwa Ndlovu usipha umbono wakhe ngodaba lolu.
Ibandla le-ANC lisebunzimeni obukhulu. Ubunzima bakhona kuyikuxabana kwamalunga engathi labo abalwela inkululeko yeSouth Africa kwesandleni esisodwa labanye ababesekhaya. So kulalabo abathiwa ngama-exiles ngesilungu, lalabo abathiwa ngama-inziles ngesilungu, labo abagoqela bona oRamaphosa labanye. Abama-exiles bahlanganisa obaba uZuma labanye. Impi yakhona isidabula ukhongolose ngaphakathi. Ubaba uRamaphosa uthe thatha umbuso we-ANC badala isinqumo sokuthi umuntu engake abotshiswe even engakatholakala kule cala kumele ayeke isihlalo whether ngesephathi or ngesakahulumende kuze kuqedwe udaba lwakhe. Lokho kwase ku-affect abaningi aba-includa uZweli Mkhize labanye nje abaningi lo e-Secretary General u-S. Magashule. Bonke labo bakhitshwa ezihlalweni zabo ngesinqumo kumbe ngumthetho owafakwa ngoRamaphosa.
UZuma umangalela uMnumzana Ramaphosa ngecala lephalaphala yini kumbe kulokunye esingakwaziyo?
Ubaba uZuma akabophisi uRamaphosa ngodaba lwephalaphala olokuthengiswa kwenyathi cha or okwemali yatholakala phansi kwembhede cha. Ubophisa uRamaphosa ngolunye udaba athi khona yena wehluleka ukubamba umsebenzi ngendlela efanele. Kodwa-ke ungananzelela ubaba uZuma uthi nxa kuyukuthi wena subetheswe icala ayenze yena uZuma wenze into ethiwa i-criminal private prosecution akahambanga through i-NPA kumbe amaphoyisa uyenze ethiwa i-private prosecution.
Leyo criminal private prosecution ungasichasisela ukubana yenziwa njani njalo ukubana yinto esemthethweni yini kwele South Africa?
Kwele South Africa uyavunyelwa ukuthi nxa amapholisa engawuthathanga umthetho abopha umuntu olecala, umuntu nje uyakhona ukuhamba ayebophisa through private prosecution. So ubaba uZuma senze lokho uselindele ukuthi ubaba uRamaphosa enze akwenzisa abanye oZweli Mkhize labo esimahashulu. Kodwa eqinisweni zindaba zokulwa ama-factions awe-ANC.
UMnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu besixoxa laye ese-Johannesburg. Yes, ke sizwe khona manje udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Elemelika seliveze ukukhathazeka kakhulu ngokubotshwa komkhokheli wezisebenzi kwele Cambodia kwisikhatshana esedluleyo. Unkosikazi Chim Sitha okhokhela izisebenzi ekhasino ethiwa Naga World esedolobheni le-Phnom Penh wabotshwa mhlaka 26 kuLwezi evela phatheka kwingqungquthela enkulu eyamazwe ngamazwe eyayisedolobheni le-Melbourne kwele-Australia. Esipha umbiko esanda kubotshwa, usomlomo wogatsha lwe-State Department uMnumzana Ned Price wathi sikhuthaza iziphathamandla zakwele Cambodia ukuba zikhulule uChiam Setha njalo zekele umkhuba wazo wokutshutshisa inkokheli zamaqembu ezisebenzi bona beqhuba ilungelo labo lenkululeko yokuzihlanganisa lokuqhuba imihlangano ngokuthula bacithe lamacala abawethesayo basebenzele ukuxoxisana labo ukubana kutholakale izixakululo ezakhayo kungxabano zabo. UChiam Setha waqala ukubotshwa ngenyanga kaZibandlela 2022 ngemuva kokukhokhela amalunga eqembu lakhe kumbuthano wokutshengisela omkhulu befuna ukuba kubuyiselwe abanye bezisebenzi zeNaga World ababesithi zazixotshiwe emsebenzini ngokungafanelanga. Kubikwa iziphathamandla zasebenzisa udlame ukucindezela ukutshengisela okulokuthula okugoqela ukusunduzwa lokutshaywa kwabatshengiseli laba ngesikhathi betshengisela mhlaka 27 kaNhlangula lamhlaka 11 kuNcwabakazi. Kubikwa iziphathamandla zisebenzisa imithetho yezempilakahle kaZulu ukuhlakaza ukutshengisela ngokubamba ngamandla lezi zitshengiseli bezigadisa amabhasi zisiyavalelwa endaweni lapho okugcinwa khona abacatshangelwa ukuba balomkhuhlane abangawuthelela abanye ukuthi balale khona. Uhulumende wele Cambodia wathi lokhu kutshengisela akukho emthethweni. Wethesa uChiam Setha icala lokugqugquzela ukuphaza amisa ukuhleleka komphakathi. Umbiko wogatsha lwe-State Department osanda kwethulwa uthi leli cala aletheswayo kalicacanga njalo livame ukusetshenziswa ngenjongo yokucindezela lokujezisa inkulumo yezombusazwe yokuthula kanye lokuphikisa. UChiam Setha wakhululwa ngesibambiso se-bail ngenyanga kaMbimbitho. Uhulumende wele Cambodia uthi wazobotshwa njalo ngoba ephule imikhawulo ayayiphiwe kusibambiso se-bail ngokuphuma ngaphandle kwelizwe. Kodwa yena lamagqwetha akhe bathi wayengazange aphiwe leyo mikhawulo. Siqhubekela phambili sisithi kuhulumende wele Cambodia kutsho osomlomo uPrice kagcine izibopho lezithembiso njalo alamule isinqumo phakathi kwenkampani yeNaga World lenhlanganiso yezisebenzi emela lezo zisebenzi ezaxotshwayo. Njengezizalwane zamanye amazwe jikelele, izizalwane zakwele Cambodia kufanele ziphiwe amalungelo azo oluntu zingela kwesaba ukuphindiselela lokuncindezela kukahulumende.
Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi upokile.
Uhlelo Was a Friday kuliviki leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi Private Boys. Lona eselithule idlalade elija. Untungameli Nkomo usethulela lolu daba.
I have one problem. Very good.
Leli qembu licula likwele South Africa. Nansi isikhulumeli salo uSifasi Ngqondo Ncube.
Sanibona sanibonani kuzo zonke indawo. Khamba laphana noTafmane ndinomnyama nyathi. Kusasa yibo njalo abafana beprivate boys abafana baqhamuka esigabeni sasebhugwe. Namhlanje size nealbum lethu le5 elithi lona i-backup yempilo. Ungawuthi sinama-albhamu angu-5 from 2016.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezivalisa ethi ukangaziwe back to standwa sami backup dukwe development ilahleki ntaba kanye lethi Friday.
Yeah, I get it, give me.
Abangathanda ukuthenga izalate lenu ncube balithola njani?
Ngathinta kulezi number +27 61 065 6149, +27 61 065 6149. Kulapho ko ongasithinta khona ukwazi ukuxhumana nathi uthole yonke information.
Yiwapha amazwi owachiyela abalandeli?
Asilutho ngaphandle kwakho, besicela njengathi uyangasisapota, besinikezelela isapoti enkulu ezasenza nathi sikhule siye phambili. Singapheleli lapho, sizoqhubeka njalo sibajabulisa nengoma. Siyabonga. Very good.
Uphuma ke enkundleni uSifa Ngqondo Ncube leqembu lakhe le Private Boys ngale.
Kulajok namhlanje sikhangela umhlangano omkhulu weMelika lenkokheli yamazwe azwekazi le-Africa, we-US Africa Leaders Summit ogqitshwe izolo eWashington DC. Singayihlukani sihlobo othi sikhangele ezindaba ebezikhokhela namhlanje. Ugqitshwe izolo umhlangano we-US Africa Leaders Summit eWashington DC kulenye inkokheli yezwekazi le-Africa elakho ukuphindela ekhaya isamba sigcwele uncedo lwemali. Umphathintambo wezemali uSicamfundo Mthuli Ncube uthi asuze engezelele imali iyabelwe ugatsha lwezempilakahle kubhajet yomnyaka ozayo. Kuliviki kuWoza Friday besileqembu elicula umdumo werumba elibizwa ngokuthi Private Boys. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngenjabulo kumthembu Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.